Olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile Mhlanga.
Lami u Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Ekulahlekeleni kwabo njengengxenye zompolitiki. Kulahlekele kakhulukazi imuli yakodwa imincike sizakhala naye sithembe ukuthi bazathola ukuqina ngamandla kamdala.
Umnumzana Fletcher Dulini Ncube obeyisiphatha amandla sebandla le-MDC ekhokhelwa umnumzana Welshman Ncube engumgcini sihlalo njalo ekomidi yamakhehla alelo bandla kasekho.
Ama-transactions lawa nawe telecash landland njalo sibona ngibona njengami umthelo owe-airtime angazi ukuthi uzasebenza ukuthi ufike ngaphi kodwa uzabhedela abantu abangelamali uwehlula abalayo.
Umphathi ntambo wezemali umnumzana Patrick Chinamasa usefake umthelo wokusebenzisa umakhalekhukhwini kanye loma khalekhukhwini waphinda wakhweza lo mthelo wokungenisa imota elizweni ethengwe ngaphandle kwelizwe.
Umahluli wedalela High Court kwele South Africa lamhla wethule isinqumo sokuba u-Oscar Pistorius obesetheswa icala lokubulala intombi yakhe ngokumdubula akalacala.
Umnumzana Fletcher Dulini Ncube obeyisiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Welshman Ncube kasekho. Isikhulumeli sebandla leli umnumzana Nhlanhla Dube utshele iStudio 7 ukuthi uMoyi obekade umgcini sihlalo we-MDC Council of Elders ubhubhela muhla emini esibhedlela seMater Dei. UDube uthe umnumzana Dulini owake wetheswa icala lokucatshangelwa ukuthi wabulala owalwa impi yenkululeko umnumzana Kane Nkala wayengene esibhedlela lesi egula kakhulu. Uthi abantu babuthene emzini wakhe eHillside kobulawayo. UDulini Ncube owabotshwa lamajaha eMDC agoqela uMoyi uRemember Moyo lomnumzana Khethani Sibanda walahlekelwa lilihlo esanda ukuphuma esitokisini kulandela ukuncitshwa kwakhe amaphilisi okwelapha umkhuhlane wechukela owediabetes ngamapholisa. UDulini owaye kubandla lezapho ngesikhathi ilizwe lidinga uzibuse eZimbabwe watshela umphakathi ephuma esitokisini ukuthi watshaywa okumangalisayo labanye bakhe ngamapholisa. Bonke ababebotshiwe batholakala bengelacala lokubulala uNkala ngomnyaka ka-2002. Ake sizwe uDube exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ngemva kamnumzana Dulini.
Umbiko onzima, umbiko okudilika kwentaba, ubaba uDulini ngokwazi kwakho imbali yakhe isukela kathana isukela ngekhathi kulela umbuso weZimbabwe ekuzaphu waba liqhawe njalo ekulweleni idemokhrasi ku-MDC ekusuka ekuqaliseni kwayo. Into eyenzakeleyo into ebuhlungu kakhulu kodwa ngalesi sikhathi sikhumbula kakhulu imili yakoDulini elahlekeleyo phakathi kokunzima, abantwana asebethathelwe umthunzi, umama esethathelwe ubaba. Sikhalela kakhulu ukuthi abantu mhlawumbe baxhase kakhulu banakane njalo ukuthi ekulahlekelweni kwabo njengengxenye yezompolitiki kulahlekelwe kakhulukazi imuli yakoDulini Ncube. Sizakhala naye sithembe ukuthi bazathola ukuqina ngamandla kamdala.
Ye, singathi-ke kade phethwe yini?
Mhlawumbe Gibbs esingakutsho kulesi sibanga ukuthi ubaba uDulini ubhubhe esesibhedlela. Ubhubhe namhla emini siza kuthi ngokuya kwesikhathi mhlawumbe sinikele imuli ithuba lokuthi itsho ngamathuthane kumbe kabanzi ukuthi ubephethwe kuyini. Kuqakathekile ngokubona kwethu njengebandla ukuthi lapho esikhona kathesi mhlawumbe sike siphe imandla ithuba sike siphe imuli ithuba ukuthi ikwamukele lokho sokwenzakele andubana sivuzisise kugcilwe ekuthini kade ubekhuhluzwa kuyini esekule isikhathi esingaka umuntu omdala uzananzelela kithi ukuthi ngesikhathi esejele laphana ebotshiwe ihulumende ezanu wa waye ithukele yakhe yayiphezulu iblood pressure la yayimkhathaza abaningi kuze abahlukuluza khonokho bakunakana ukuthi mhlawumbe kwavela kungasapholanga yikho-ke sinakana ukuthi hhayi ngakulesi isigaba esikuso sike sime kancane ngoba amanxeba akhona mhlawumbe angabhibhidlisa okuningi kuhle ukuthi sike siqinise imuli yakodulini esishiye ngubaba kulesi sikhathi.
Lo ngumnumzana Nhlanhla Dube, sikhulumelise ebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Welchman Ncube, owekhuluma lo Gibbs Dube we-Studio 7.